kwesaba kuvela kubosabhuku. Usabhuku labo bese saba ukuthi bangazibenza lo msebenzi wakhona. Usabhuku bangana ukwenza umsebenzi ofuna izanu, bayantshintshwa kufaka omunye usobhuku. Njalo okunye kukhona ukuthi ukwesaba lokho kuvela ezilondeni zika-2008 lapha izanu isingena isethusela uZulu ibazisa ukuthi bazababisela ku-2008 uma bengenzanga ukhetho lube luhle ngo-2018.
Bakhona yini abathi ngenxa yokwesaba lokhu balakho ukugcina bevotela ibandla lezanu PF lanxa nje bengamalunga ebandla leni?
Hayi, abantu bacacile bathe sinethila uMgabe ukuthi bona kabaladubu ukuthi yena abe ngupresident wezanu PF. Kodwa sebele nkinga yokuthi abe ngupresident waseZimbabwe ngokuthi babulaleli lizwe. So sebese bathe bona sebevele sebelungiselele ukuthi balwe ngoba kufela enye indlela ngaphandle ukuthi bavike.
Kukhona yini elikwenzayo njengebandla lani ukuzama ukuqeda ukwesaba lokungaphambilini kokhetho?
Esikuzamayo njengebandla ukuthi lolu daba esalubona ebhikithi lwabosobhuku lapha abafolisa khona abantu ukuthi bayevotela izanu sifuna ukuhambisa emthethweni emakhothi sifike sizwe kanti vele umsebenzi wezinduna labosabhuku uvele ngowani. Ngokwesisekeleni sombuso kucacile ukuthi abagcini bamasiko xa ngumgcini wamasiko kawukhethi ukuthi umuntu akakhumalo nge-MDC so kambe angisoze ngahlonipha amasiko akhe njalo kangimfuna esiqintini sami usuke umuntu akamoyo hhayi ngiyamfuna ngoba ngowezanu ngiyamfuna kuntini sami ngoba usobhuku lo chiefu ngabantu abasebenzela uZulu bagcina uZulu esigabeni zabo.
Yena uZulu weMashonaland East uthini ngodaba lokubambana kwamabandla aphikisayo?
UZulu weMashonaland East isikhathi sesifikile ukuthi kubanjwane, kodwa kuqakathekileyo ukuthi sicwayisise laba abantu esiyabambana labo ukuthi balethani phakathi kokuxoxisana lokho ukuthi sibambane ukwenzela ukuthi sikhipheni izamo. Kodwa bayakuthakazelela kakhulu ngoba bathi khona yiyo yodwa yento esisele ukuthi siguqule uhulumende wabahuquluzi ozayo.
Kusasa lisemarondera ngaphi kwakhona njalo kuzaba kusenzakalani?
Kusasa sizabe semarondela osesikwenza ukuthi uma siqalisa ukubhoda sandise ukuthi sikhulume lezakhamizi osomabhizinisi, izinyanga, izinduna, osobhuku, ontanga, omama. Kodwa kusasa lilanga lethu ukuthi sihlangane namasipala abalandeli bethu abakuma-structures ethu